abalaleli beStudio 7 beqoqa lentatheli izindaba yethu uEzra Chisasbanda.
Mina ngugift karidiye ngibe nohlupho lweschool fees. Abantwana abaphathanga ischool fees abafundi, so ngangokuthi lokuthi ischool fees ngiyasithatha ngaphi angikwazi, ngemsebenzini ngamiswa yakukholwa. So kanti ezinye ngikhanyele ngiyafika emsebenzini lami ngibambe lapha lambe ukuthi ngiyethenga nje ukuthi sidle ngabe umuntu odobhayo ebhimili, kodwa hhayi ngiyakhathe ezayo ayihambeli kuhle manje angikwazi ukuthi ngizizane ne-school fees. Ye amatisha nje ukuthi ayengahambi ezikolo, so labantwana babengasele ukuthi bazafundani. Iningi bathi bafundayo kumafoni, manje kumafoni akufundeki ngoba ngisele imali yokubhadala umntwana i-school fees ifoni.
Emafonini ababefuna idata phela.
Ye babefuna idata, mina ngingelayona imali yokuthi ngibhadale i-school fees. So khonapho nje angikwazi ukuthi amatisha ukuthi uhamba njani ukuthi
umnyaka lo phele bebengafundi.
Umnyaka wonke bahlalile bengafundi. Sesiqalisile umnyaka lo bazakuthi uyawubona vele uzaphela kungafunda ngoba kuhamba 1 day, 2 days, awuntwa ngkhona akuhambi vele.
Michael Yati. Lapho ekhaya siyahlupheka kakhulu lapha eZimbabwe. I-school fees ziyakhwela okunye okunzima size zehluleke ukuthi zibhadale i-school fees zabantwana. Into zonke zikhwela ukuthi ukudla ukuthi kuthini ngalezi i-school fees zikhwelile sisanda ukubhadala. Sesithile ukuthi sokunestrike thina sibhadala inkalakatha zezimali zisabeka ezikhathi. So sesizama ukuthi sizihlanganise abantwana behambe kuma-private lesson. Kuma-private lesson kuyadura i-20 to 30 each mntwana ukuthi ezefundiswa. Sesinodubo olunye olunye oluzima kakhulu ngoba sisakwazi ukuthi sisanda kubhadala i-school fees inkalakatha zemali engakho. Kube sokuthiwa kufuneka amatitsha asengena kwisitrike. Koko asikwazi, lokudla kuyadura kunzima la. Akulanto ethiphileyo, zonke izinto ziyadura. Akulanto okuthiwa ithiphile, ukudura i-transport konke. Akulanto, i-cost of living is very high. Nayo kwabalungisa amatitsha abuya ezikolo ngoba sabhadala inkalakatha yemali. Uhulumente kumele ayilungise into leyo. Kuzwisisa ubuhlungu kulale imali esiyibhadeleyo.
Siyadubeka sibili siyathi sibhadala ifees abantwana bengahambi esikolo ngapha le misebenzi yangikhona kayikho sina singasakwazi ukuthi senzeni asazi lokuthi uhulumende angasincedisa njani ngabantwana sabhadala third term yalast year le term yona le yakhathesi bahambe esikolo kanye ngenyanga kanye ngeviki baphenduke endlini sothwala ibuye next week manje.
So nxa benje abantwana behamba lina nxa likhuluma namatisha wona thina amatisha.
Amatisha asikhulumi lawo, akulanto asitshela yona. Into esisenzakalayo ukuthi amatisha sesenza ama-extra lesson ezindlini zabo 150 rand, of which mina yabe ngingayi-afosi 150 rand, okutsho ukuthi umntana nami sezahlala engafundanga.
Manje kuzayenziwa nxa likhangela
sesiphonga ukuhlala siphonga uthembela ukuthi kuzalunga.
So manje abantwana bathini bona njengoba befunda kanye ngeviki, kambe bazabamba bazabhala njani ama-examination?
Akula kubhala ama-examination kuphelayo, kuyadinga amapikisha ngoba kula kubhala abakwazi abaza kubhala.
Siyabonga mama, kanje uthemba nigama?
Mina nguMangwenya.
Mangwenya, siyabonga.
Aletha Nkomazana msile sigabeni seSwanilizwe. Ngile problem lapha abantu abami bafunda esikolo seMtshabi kodwa abantwana bahlezi kwamanje ekhaya bathi akula matitsha. Amatitsha kuma strike. So ndabo ECD yabayi-2 ngibhadala imali ye-school fees kodwa abantwana kabafundi. So angazi ukuthi imali leyi ngibhadaleleni esikolo ngoba abantwana kabayi esikolweni. Ubuhlungu abantwana kathesi sinabo grade 7 abakhayeleli ukuthi ngaba bathola something esikolo kodwa batholi ukuthi ngenxa yesizathu samatitsha. Sinama-form 1 okumele ukuthi ngathola uncediso. ECD bona abasesikolweni kumele ukuthi ngaba bathola uncediso kodwa batholi lutho ngesizathu samatitsha. So besicela nje ukuncediswa ukuthi abantu bethu bazame ukufunda labo bethole ikusasa labo ngoba abanye sebevele phansi ngendaba zemfundo. Akulanto abazabayazi abantwana, bagcina besenzele okunye okungaseyikho. Ugcine sesireceive abazukulu instead of thina sifundisa abantwa bethu. Siyacela amatitsha kungani kuba ngcono amatitsha abuyele ezikoleni.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 bexoxa lo Ezra Chisasbanda. Kulezi nsuku balaleli asenelisi ukwamukela imbiko yenu elivame ukusithumela yona nge-WhatsApp ngoba umakhale kukhwini wethu kasebenzi kuhle kodwa siphezu kwayo le ndaba.